yonke indawo nxa kufanele isikhathi sakhona singasika kuyenzakala into ezenzakalayo anti kuyabe isikhathi sakhona isikhathi sakhona sibili
eyi baba mkandla nangu ubaba uNdlovu uthi isikhathi sakhona sokuthi kuxotshwane ubona njani wena
hayi uqinisile uNdlovu uthi kumele kuxotshwane njengakhona lokho ngoba kuyabe kuprotekthwa abanye abantu ebandleni lezanu ukuthi bengaze bakhanya kusibalo kuncintisana endaweni zesikhundla lezi so-ke lokhuyana-ke uthi uqinisile uNdlovu uthi isikhathi sakhona siyabe sesifikile so isikhathi esifikayo sokuthi athi sokuxotshwana lapha kungena le hearing ngama-policies ezanu lawo uyabe qinisile sitho njalo but i-freedom of choice or freedom and then democracy iyabe ingekho because abantu laba bamelanga ngopho ngokuxotshwa nje bamele ukuthi beye kwi-hearing then they are found ukuthi khona hhayi babonile laphana lalaphana bekhulumisane bebonisane ukuthi khona bangakha njani ibandla labo
yebo baba Ndlovu nanto-ke udaba umkandla lapho uyaphatha udaba lokubana bayaxotshwa abantu kungabanga le hearing uthini wena lo
hayi yasi into khona ukuthi nxa ucommenta ngoluto fanele ube le-inside information nxa ungela inside information kuyakhathaza now ayisuko kuxotshwa per se ndakhuluma ngomama lesikhuluma ngayo obaqotshiweyo sandla andabantu ngaxotshwanga yena kube lama-allegations against ye yena wase-resina almost even emsebenzini ungabona ingani tola ama-charges against you nxa uqhathiwe ungaresina they won't call you for ilokuze i-hearing ubusuresinini i-resignation ilokuze ni-individual decision uhle waresina yena perhaps nxa uresina wena either uyabuvuma kumbe usala udaba lakho ungafuni lubonakale so nxa njengoba siresinile yena kunzima ukuthi sibekwazi ukuthiwenzekala into athi izakwenzakala yona ikuthi vele ubezahamba kwi-hearing kodwa yena useresinile
mkandla uthini wena ngalokhu
kungaba belecala kumbe bengelacala kathanti ukuresina lokhuyana ngama-frustrations and nama-demonstration ekade senzakale wona lawo name calling etcetera khona lokhuyana akulunganga esintwini lokho kuyizinto kwama-internal differences abantu besebandleni samemele ukuthi abantu bebonisane bengaphakathi into yabo iphelele ingaphakathi lokho kuthiwa kunalamaqale kube lama-demonstration umuntu enhlumbe enqunulwe it's uncalled for asakhi siyadiliza kutshengisela ukuthi khona vele le-culture yethu sibili thina sibili ngokwethu asiselandlele ukuthi khona sisalandele amasiko yikho kubona abantu begijimisa khona lokhuyana ukuthi khona hhayi umuntu uphongeuthathwa laphana kusokuthiwa lokhu sesiyademonstrathelwa ibizweli lokhu lalokhu urisayiniswa ngamabala amchothoza amnqunulayo kanze abantu abayizakhamizi and then njengosandle nevela kola kuma-liberation lapho ungazani wayekhona empini lapha konke khona lokhuyana kuyizinto kuyamnqunula kumthiya vele esegcekeni
baba Ndlovu nanto udaba
umkandla ngiyavumelana laye kulokho ukuthi yabona kithi akujayelekanga siko kwesintu lokho ngiyavumelana lakho bandlela abakwenza ngayo kuqakathekile bethi umuntu wonke mina I believe ukuthi a person is innocent until proven guilty lo leli liphenza ngivumelana laye so indlela zokuthi abantu baletha njani udubula luyachiyana sokusiya ngemboni yabantu kodwa mina lami ngokubona kwami ngiyakwazi ukuthi kufanele nxa kuthiwa ngile cala ngitshelwe icala lami ngatshelwa icala lami nginike ithuba lokuthi lami ngizithundile lokhu kuliqiniso ngoba i-principles of national justice vele zitsho njalo lokho kukhulunywa umkandla
ye manje baba mkandla bese kusiba le mibuzo yokubana kathi sokungena yini ezokubandlululana ngemihlobo ukubona njani kungakuliqiniso yini ababona njalo
hayi ukubandlulula ngeke kube khona esearch ngoba nakathesi ungakhangela ukuthi usandiye uvele emandebeleni kodwa phela bakwenzile lakusevia sukasukuwere njalo lokho beqhubekeka besiya phambili bedemonstrata uma walker lwana kasiwa ngapha ngasemandebeleni so labo babekutho lokhu kumele bekukhangele both sides ukuthi hhayi lwana ngale ngazani bamsondeze eduzane labo bakhuluma laye kuhle then usandi kodwa-ke mbona into yakhona yonke nje yenze ngokufanwayo okutshengisa ukuthi khona kutshengisa ukuthi vele kakula ndlela ubuntu phakathi khona lapho okwakha kakukho ngoba kusasa angatholakala ukuthi usanda ngalacala lelo abamngathi bamsolela lona bazakhumisana njani umlota ipolitiki phela le kambe kusasa futhi asoze bemvalele yini inxela uyagcina sefomu yakhe iphathi njengomjuru wafomu yakhe iphathi kumbe eqinisa ama-structures abomjuru wona lawo
mnumzana Ndlovu wena uthini ngalokho kuthiwa kulokhu khethana
hhayi njengomkandejile komhlobo akukho njalo khona nokwenza yena ndeqinisa ukuthi umongameli ukukhuluma ngakho ukuthi hayi indlela ohanishwe ngayo ayisiyondlela yomhlangano siyondlela eqondile umongameli layo ukuthile endeqinisa uzakutho futhi kubakhokheli njengoba kulomhlangano bakhokheli abaqondisi ukuthi hayi asiyondlela yokwenza ngayo ayisiyo sindlela eqondileyo. So nxa engingathola iqiniso lakhona umuntu kalacala until proven guilty.